o eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 17 Mbimbitho 2020 nguPrexedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Government has postponed Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana igciwane le-coronavirus seliyingozi enkulu elizweni, i-national disaster. Walisa ukubuthana kwabantu abayidlula ikhulu ukugoqela ukuthakazelela ilanga likazibuse, umbukiso wezokuthengiselana owe-ZITF neminye.
Sikhuluma ukuthi wakhona i-Patriotic Act le kumele ibophe laba abantu abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe bona bengathunjwanga. Yehe, asiyali ukuthi abantu bayathunjwa, but akube lama-true abductions, not ama-fake abductions.
Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lephalamende ukubana lethule umthetho owe-Zimbabwe Patriotic Act. Njalo abasakhulayo baveza imibono yabo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umbuthano wokuthakazelela ilanga likazibuse kanye lombukiso weZimbabwe International Trade Fair wezokuthengiselana ebiza kwenzelwa kobulawayo ngenyanga ezayo kayiseyikwenziwa njengoba kube kuhleliwe emizameni yokwehlisa ingozi yokumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Ekhuluma lentathelezindaba eHarare lamhlanje, uMnangagwa wazise njalo ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuvimba imbuthano yonke elabantu abedlula ikhulu egoqela eyokukhonza, eyemitshato kanye leyemidlalo. Uthe imbuthano kayile kayisoze ivunyele okwenyanga ezimbili ezilandelayo, wengeza ukuba uhulumende uza kutsho ngemva kwaleso sikhathi ukuthi kuyiwa phambili njani. Kodwa uthe izikolo kazisoze zivalwe putumutumu ngoba sezizavalwa vele ngamaviki amabili alandelayo. UMnangagwa uthe bathethe amanyathelo lawa emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus lanxa ungakafiki eZimbabwe. Ngokunjalo uthe kuqakathekile ukuthi uZulu alalele inkuthazo yakhe le ngcwethi kwezempilakahle mayelana ngendlela zokuzivikela ezigoqela ukugeza izandla lokungabuthani. UMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi abambane ekulwisaneni lomkhuhlane lo, kungakhathalekile ukubana ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Asizweni amazwi yakhe.
Government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures.
Uhulumende sedlulisele phambili umbukiso weZimbabwe International Trade Fair, yonke imbuthano yokuthakazelela ilanga likazibuse kanye lembuthano yezemidlalo layo isimisiwe. Imbuthano le izaqhubeka ingozi ye-coronavirus ingadlula. Kwabe kuzasetshenziswa kule mbuthano okufana nemali sokuhambelana lokulwisana lomkhuhlane lo kanye lemidlala. Imbuthano yabantu abedlula ekhulu egoqele ukukhonza lemishado izavalwa kwenyanga ezimbili. Siza kwazisa uZulu ngemva kwalokhu ukuthi kuzahamba njani.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lentatheli zendaba lamhlanje. Abekansili yakobulawayo kanye loZulu bathi bayakujabulela ukumiswa kombukiso kwezokuthengiselana owe-trade fair lo mthimba kazibuse. Umthungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele lo kansela waleli dolobho, uMnumzana Mlandu Ncube.
Siyasamukela lesi sinqumo sikahulumende esokumisa imbuthano leyo mibili ngoba iyo eyingozi emkhulu ngoba imbuthano emkhulu kakhulu ejari kwenzakala elizweni. Ngakho singakakhulumi ngezombusazwe, singakakhulumi ngokudla, singakakhulumi ngani okuqakathekileyo zimpilo zabantu. Sokuqakathekile ukubana sivikele izakhamizi zakoBulawayo.
Kudaba lokungavalwa kwezikolo ubona kulokuhlakanipha yini phakathi ngoba bakhona abathi ungaqhamuka lomkhuhlane ulakho ukumemetheka phakathi kwamaviki amabili wona lawa sesele ukuthi zivalwe izikolo.
Khona kunjalo vele bese siphuzile njengelizwe ukuthi sikwenze lokho. Khona vele kusiya kuya vele njengabe kwathiwa mhlana umemezwa lowo mkhuhlane. Abantu bahle bama ukuhlangana wahle wanqabelwa ukuthi ungamemetheki. Ngoba ingozi esilayo enkulu, umsebenzi kahulumende asowokuvala izikolo, asowokumisa imbuthano, yikumeka sure ukuthi ezibhedlela zethu emtholampilo yethu lapha at least imitshina yokuthesta silayo. Ngoba sikhuluma kanje sibone ukuthi unganxa ungena amabhoda akithi, the only thing that they test you is a temperature. But ngokuzwa kwethu kukhona amanye ama-signs angayangasiwo temperature. So yikho uhulumende omele aconcentrate ngakho kakhulu ukudinga imithi nokudinga usizo kwamanye amazwe ukuthi singahlaselwa ngumkhuhlane lo usenze njani.
UZulu wakoBulawayo yena uthini ngalo mkhuhlane nxa ebona umonakalo osuwenzile emhlabeni jikelele?
Abantu bakoBulawayo bathithibele okumangalisayo ngalo mkhuhlane. Okwenza bethithibele kakhulu yikuthi njengoba khona lapha elizweni lakithi kusehluleka khona ukwelatshwa ikhanda nxa utshaywa likhanda kungekho amaphilisi lemithi yokulapha umuntu otshaywa likhanda. Imolo omkhuhlane ohuquluza abantu khona le emazweni ubuye okhahlamezeke kakhulu uZulu wakoBulawayo ngamazwi acatsha ngelithi akhulunywa nguminister of defense ukuthi ethi hayi lo mkhuhlane abantu babazihlalele nje mahlayana ngoba ngumkhuhlane okujezisa abamhlophe. So kuyakhahlameza abantu bakoBulawayo, bakhahlamele kakhulu, yikho bebona bejabula kakhulu ukuthi independence bedluliselwe phambili.
Umnumzana Mlandi Ncube ngukansila wakoBulawayo. Untungameli uphinde waxoxa njalo lengcwethi yezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube ukuze sizwe imibono yakhe.
Ukumiswa kwembuthano elabantu abanengi okubalelwa khona i-trade fair le independence okwenziwe ngumongameli namhlanje kuyinto vele ekhuthazwa yi-World Health Organization, inhlanganiso yezempilo emhlabeni, ethi yona kakuvinjelwe ukuhlangana kwabantu abanengi endaweni eyodwa ngokuba lokho kungenza ukuthi kumemetheke igciwane leli le-corona. Ngakho ke akulanto emangalisayo kukho bese kuphuzile ukuthi akwenze. Akudingi ukuthi zibe khona i-coronavirus elizweni, akudingi ukuthi kuze ube khona umkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Ukuvikela yikho okuqakathekileyo. Uyamemetheka ugcwala umhlaba wonke jikelele, kuhle ukuthi uvinjelwe ungakaze uchake indawo yonke ngokuba ungaqala ukuchaka indawo yonke kuzaba nzima elizweni elilobuya ngobungaka, elilokwehluleka okungaka, elilombuso owehluleka kangaka ukuthi kubuyiselwe emuva umonakalo ozabe usudalwe i-COVID-19 kumbe coronavirus.
Udaba lokungavalwa kwezikolo ke ulubona njani?
Ukuthi umongameli athi izikolo kaziqhubeke zivuliwe ngokuba seziseduze ukuvalwa ikungazwisisi ingozi ye-coronavirus. Izabe kungenzeka ibe isichithekele yonke indawo. Kanti ke ukuvalwa kwezikolo kuyikuvikela. Nxa uvikela kawudingi ukuthi kuze kube le ngozi evelileyo. Njalo kawulindi izinsuku ukuthi ngoba phela vele sekusiyathutha izinsuku zezikolo. Uyamisa kuphangise ukuthi zivulwe izikolo ukuze phela lezi sikhathi esilahlekela abantwana besikolo bengafundi silungiswe ngokuthi ziphangise ukuvulwa izikolo babuye lesikolo nxa ngabe lowo mkhuhlane wabo usudlule emhlabeni. Ingozi ke inkulu, kumele kuvalwe izikolo, kumele kuvalwe imibuthano yonke labantu abanengi njengalokhu inhlanganiso yezizwe yezempilo i-World Health Organization isisho. Kuyingozi ukuthi ulinde ube ulokhe ufuqela phambili usithi hayi ngemva kwesikhathi esingaka kungabe sekurayithi kumbe ukuthi izikolo sezisiyavalwa. Kuhle ngabe uzise zavalwa kumanje kungakabi lomonakalo.
Lo-ke bekungumnumzana Evidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe-Studio 7 ekoBulawayo.
Direct from Washington, the voice of
Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lePhalamende ukubana lethule umthetho ozasebenza ukulondoloza isizwe seZimbabwe ukuze bathoniswe lokujeziswa labo abakhankasela ukubekwa kwezijeziso zomnotho. Abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe kanye lentathelo zindaba eziloba indaba zamanga ngendlela ekhuthaza ukuqhubeka phambili kwelezi zijeziso oweZimbabwe Patriotic Act. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebhasi laba batsho lokhu phambi kwekomiti yedale lePhalamende elibona ngobudlelwano lamanye amazwe ekhokhelwa ngummeli weMakonde, uMnumzana Kindness Baraza. Abekomiti le banxuse laba bantu ukuba bachasise udaba lwabo lokukhankasela ukususwa kwezijeziso ezetheswa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende lohlelo lwabo lokuhlala lokulala phandle kwehofisi yommeli weMelika betshengisela. Umgcinisihlalo webhasi uMnumzana Calvin Chitsunge ulandisa kabanzi ngomthetho abawuqhuqhuzelayo oweZimbabwe Patriotic Act.
Ndochikumbiro chatiri kukumbira. Saka tiri kukumbira zvekare kuti mutemo uyu kana kuri kuti
iso isicelo sethu zona lezo. Sicela bajeziswe kanzima abaye betholakale belamacala alolu hlobo. Isijeziso sakhona sifike kuminyaka eyi-25 kulaba batholakala belomlando ngemva kwaleyo minyaka sithi thina ma ethe wasiceda isidyobo sakhe akumelanga atholise ithuba lokuba ngumkhokheli kuhlangothi zonke zikahulumende i-public office.
Isikhulumeli sale inhlanganiso uNkosazana Salingoni ulandisa ukuba kungani befuna ubekwe ngesiphangiphangi lomthetho weZimbabwe Patriotic Act.
Umthetho lo ozakwanisa ukubopha bonke abazabe bevizela ukuthi kube nama-sanctions eZimbabwe. Ama-journalists abazabe bepainta ilizwe ezifu libi ezifu kulezinto ezibi ezenzakalayo zona zingekungamanga ababe beyakhuluma. Njalo sikhuluma ukuthi khona i-Patriotic Act le kumele ibophe laba abantu abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe bona bengathunjwanga. Yehe asiyali ukuthi abantu bayathunjwa but akube lama-true abductions.
Enye inkokheli enhlanganisweni ye-Broad Alliance Against Sanctions, uMnumzana Jacob Chabalala, ulandisele amalunga ekomiti le ukuba yena engomunye walabo asebaphazanyiswa yilezi zijeziso ezabekelwa inkokheli kubandla leZANU-PF lohulumende.
Ama-watch industries bevumelana lamazwe angaphandle abazawabo ukuthi bafake ama-sanctions lapha eZimbabwe. Babecabangela ukuthi uhulumende kayisoze survive even 6 months.
Kodwa isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa, olilunga ledale lePhalamende elimela iWange Central, uMnumzana Daniel Fortune Mulukele, uthi kulilungelo lomuntu wonke ukutsho umbono wakhe, njalo akavumelani lokubunjwa komthetho weZimbabwe Patriotic Act.
Thina njenge-MDC siyabe mele siyicubungule indaba enje. Aso ndaba engicabangela ukuthi singahle siyamukele sinikeze usekelo mbi support. Indaba esifisa ukuthini imeli yebantwini ithukele ebandla. Ngoba singayekela ihamba injalo sowungathi sesimixa up okweZANU-PF lokweZimbabwe. Kulo mahluko omkhulu phakathi kweZANU-PF leZimbabwe. And njengemember of parliament umsebenzi wami ukuthi ngikwahlukanise khonokho.
Umulukele uthi lo kungazimthetho omuhle kodwa bezimisele uhlangana lawo edale lePhalamende lapho usulethiwe.
Umthetho esicanga ukuthini ngabantu abasupporta umbono weZANU-PF kodwa mina ngicanta sombono weZimbabwe. So ngoba yimthetho eyagcina isincindezela abantu, isisebenzisa ukuhlukuluza abantu, ukunika abantu amacala abangelawo.
Ikomiti yebenxuse abe-Broad Alliance Against Sanctions ithi izokhweza udaba lwabo kwabanye babo edale lePhalamende anduba batsho ukuba kwenziwani sebephose bafikisa umnyaka behlala lokulala phandle kwesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe besemba phansi ukuba abasoze basuke lelo lizwe lize lesule lezo zijeziso. Imizamo yokukhulumisana labe ofisi yommeli wakweMelika ukuthi sizwe icele labo ngalomthetho oqhuqhuzelwa ngabebhazi yehlule. Kodwa eleMelika lihlezi lisithi izijeziso zenotho azetheswanga eleZimbabwe njengelizwe, kodwa inkokheli ethile yeZANU-PF la mankampani adlelana laleli bandla uhulumende wemelika uhleze sicho kuba kungumthwalo kahulumende weZimbabwe ukulandela iziqondiso zokuqoqa ukhetho ngendlela eyamukelwa umuntu wonke ukulondoloza amalungelo oluntu kanye lokulwisana lomkhuba wonkohlakalo anduba lezo ziphathamandla zikhitshwe kuluhlu lwezijeziso zenotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Elemelika lisanda kwethula umbiko othi eZimbabwe kalihloniphi ilungelo lokaZulu. Umbiko lo uphume ngeviki edluleyo. Wamukelwa ngenjabulo ngabalela ilungelo loluntu elizweni. Besithi akula mehluko okhona phakathi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lokamuyi umnumzana Robert Mugabe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxe noSteven Sibanda osakhulayo olela amalungelo oluntu.
Umehluko phakathi kwaRobert Mugabe lo President Emmerson Mnangagwa kutaka ngokubonakala ngawo xa sikhangela uPresident Emmerson Mnangagwa uwathi kuphambili odloka mongameli Robert ungumongameli Robert siyakhangela empilweni yethu izalo zezikule sike namhlanje azange sibe kuthiwa athi eZimbabwe kudisile umuntu wafa xa ethi obedemonstrator sakhale kumendikala Emmerson Mnangagwa kuthengela mnyaka engene ebukhosini bathi abantu abedla ithumi siyakhangela njalo ama-evidence enzakala January ema-demonstration station to France issue yakale response yenzwa ngukhulumende kaEmmerson Mnangagwa to speak volume.
Sike saxoxa nabasakhulayo abebadlele zanu PF yena uthi okushiwo nguhulumende welemelika akusilona iqiniso uthi uhulumende kaMnangagwa uzimisele ngempela ukuguqula isimo elizweni ukubona njalo lokho
ngathi inkulumo yabo bashebe ikhuluma kuzo thathi isikhathi esithi khathi esesingena mnyaka wesithathu sithetha amatomu angazi bana yena uzakulungisani isikhathi abathisa esiyathatha isikhathi eside kanganani kunomuntu angabusa ukomnyaka kulomehluko sibe kodwa nxa ungalalokhu usengeze ububi inyaka isiloku isanda esingazela themba la uthi sekuzalunga ngaphansi kobukhokheli wakho.
Sikhangela okwayenzakala elizweni ngomnyaka ka-2018 njalo umnyaka osanda ukudlula lapho kwadutshulwa abantu ababetshengisela sibone umongameli Emmerson Mnangagwa esesetha up phela ikhomishini yona ebele njongo yoku investigate ukuthi kahle kahle kuyinokwenzakala. Ubona ngani lokhu yisenzo esitshengisa ukuthi uMnangagwa uyahlonipha amalungelo abantu?
Ukubana isele nqali intshontshile yenza auto cover lesithiwa into yenziwa ngupresident Emmerson Mnangagwa nguye olelungelo nxasikhana constitutional lokukhipha amasosha ahambanile yenza calm down i-violence yesenzakele abantu bazodutshulwa yena nguye ucommanding chief of defence alokuthi wena nxa ungu-chaptain wethim iqembu labo lingadliwa nguye abu-responsible for that angeke athi zakwazi ukuthi abantu badutshulwa ngabantu so upresident Emmerson Mnangagwa uyakwazi sobala ukubana abantu badutshulwa ngamasosha akhe. It has stated that commission of inquiry, that is why you waste your time. Therefore, Glimari has to discuss the land.
Uphosela amazwi akho okugcina phezu kwawololudaba
namazwi ama okugcina njalo engihlala ngawakhuluma ngingathaba kakhulu nxa uhulumende waseZimbabwe ngangiphathela njengoba nje ithambo likayitai samara xa bamdlala mayesakuphila bangasithinge sithi lapha kodwa wasamfunta ngeneZimbabwe ngingathaba kakhulu sembona lapha kukomitheta
silokhu sikudaba lunye lukazamara siyezwa abebandlele zanu PF bona basithi lokhu kwayenzakala ngesikhathi sikamgabe uhulumende kaMnangagwa uyahlonipha amalungelo njalo uzimisele ukubona ukuthi uzamara yena ungaphi ungathini ngalokho.
Ngathi ngesikhathi sana osengupresident okwamanje yeke ngu-minister of justice ngesahamba siyamnika i-petition sela ukuthi basinsidile udignita esamara so akekho into enjinjayo waphuma lapho wasuka kudefense wangela kumithi so uyakwazi ukuthi yahambisa njani indaba kayitheka.
Lowo ke ngumnumzana Steven Sibanda osakhulayo olwela ilungelo likaZulu uxoxa lo Mike Hobe owe Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo 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 mthwakazi omuhle liyanxoswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele uhlelo luqala ngo 8 bese luphela ngo 9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abalwela amalungelo oluntu mayelana lodaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu elizweni. Elemelika lisanda ukwethula umbiko othi eleZimbabwe kalihloniphi ilungelo likaZulu. Likubona njani lokho? Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Ngithokoza umuhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele ngo 8 ntambama.
Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli Donald Trump welemelika ese-White House sesethule iziqondiso ezimbalwa zokuphathwa kwengozi yokusabalala kwegciwane le-coronavirus ezigoqela ukwaliswa kokubuthana kwabantu abedlula ichumi okwamaviki amabili alandelayo. Ekhuluma emhlanganweni labezindaba, umongameli Trump ubike ngokuvala kwezikolo, ukwaliswa kokuhamba-hamba kwabantu, ekhuthaza abaseMelika ukubana bahlale emizini yabo okwamaviki amabili alandelayo. Okwamanje wathi sidedele kusithandekile Mhlanga esinika uhlelo lwezenotho.
Iningi likhala ngokuthi isisindo sedola leZimbabwe silokhu sisiwa ngamandla njalo lomnotho ubhidlika okubangela ukuthi lingenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeZimbabwe National Statistical Agency iZimstat isithi isisindo sedola leZimbabwe siwe ngesilinganiso esingamakhulu ayisithupha lamachumi amane 640% ekhulwini kunyanga edluleyo ekanhlolanja liqathaniswa le 563.90% ngenyanga kaZibandlela. Umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu ingcwethi ecubungula izombusazwe usichasisela ukuthi lokhu kungabe kukhombani.
Isilo esingabantu esikhetha kwe-experience kudala sisasebenzisa imali yamaqini lapho eyahluzwa khona yahluzwa yaze yakuziro sagcina sesisebenzisa ngokunobhiyela zitsheki or amathabela zitsheki obaazine. So as long as i-politics yelizwe ingahambani namanye ama-politics amanye amazwe, imali yethu iyakhubeka iyinkinga. Ilokhu i-stress i-value sikansikayo ukuthi imali yethu ibe-stepu ibe yimali ele-value ikuthi kulungiswe indaba zombangazo. So akusele kudintse lokho nje okakusenzeka ngihlelo siloku sisebenziswa ngathi izigamba ukuthi kungavuleka ikhala phana uyamenda kuvuleka phana, but inkinga yokuthi izigamba zakhona zisuka zivuleke zibe ziningi kakhulu. Mali lokhu idlela ngenxa yemisindo ekhona. Isikhathi ukuthi kuthi ma ufuna ukuya kwelinye ilizwe usiyathenga izinto utitanisagak imali abantu abayifuni ngoba gcineni ayithengi lutho igcine iziro nje ingasebenzi lutho.
Isiphathamandla sebandla le-MDC koBulawayo umnumzana Edwin Dlovu ongusomabhizimusi uthi kusobala ukuthi idola leZimbabwe liwa nsuku zonke.
Aqala kuthiwa yibhondi nothi liwa every minute, kaliwi nsuku zonke. Every minute liyawa ebuseni ungathi uyatshintsha ireti yalo liqathanisa lerandi nele-US dollar uzathola lingeyinye intengo, emini ngenye intengo, ntambama ngenye intengo, ngelanga elilandelayo ngenye intengo, liwa nsuku zonke. Ubusukhangela-ke le mpahla ezitolo lapho abathengisa khona-ke ngalo-ke idola leli okuthiwa ibhondi, uzathola ukuthi intengo itshintsha malanga wonke mihla yonke. Kuba nzima nje laba bezitolo ezinkulu ukuthi babelokhu betshintsha ama-taxi, kodwa-ke ezitolo ezingane abantwana abaningi nje nsuku zonke baye betshintsha ama-prices. Abaningi asebekwenza ukuthi babize intengo yabo-ke ngenye idola ukuthi usitsho ukuthi hayi yesidola ngelayo bese bekhakhuletha ke bekhangela ke irate yalelo langa ke yiyo iprize yabaza kuthatha yona. Abasathathi ke ngiyayiza imidola ngoba isiwa nje imizuzu ngamzuzu ilandelana. Namhlanje ngiyangena nje ezitolo ngidinga ke icharger yefoni indawo zonke bebenzela ama-US dollars 10 or 15 US dollars. Hayi nxa ungelayo singakubizela 400 or 500 ngebhondi okutshengisela ukuthi ibhondi lelo liwa mihla yonke nje isiyimali engasathengisi.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ukuwa kwamandla edola leZimbabwe sokuphazamise umsebenzi wabathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladeni osokuyiyo indlela yokuziphilisa elizweni ngoba imali yakhona ivele isilela lanxa iwe isisinjo.
Sivele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi nama-US dollars ngoba ikheshi yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngikho kheshi uyahlulekwa nxa sisiya ema-wholesale tayiwoda abanye bayala. Sokulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikheshi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Mabethi khona na le i-RCDS emafonini le bayayiyala abanikazi bezitolo bayala ukuthi bakodwa izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiya kudla khonapha ezinkontokotweni abasayithathi imali naleyi sebeyiyala ezitolo. So sokulobu nzima abantu abathengisayo kakhulu ukuthi even thenga amatamatisi phandle laphana sokulokuthi sonodinga ama-coins mba amarandi ukuze ukwanisa ukuthi uthenge amatamatisi. Bafuna ibhondi lebhondi yephepha kumbe etisi yamanye amazwe. So yibo ubunzima obunjani obukhona ukuthi umuntu omele adinga imali ayithenga leyo i-foreign currency kumarandi kumbe amapula ukwenza ukuthi anesi athenga impahla phandle kwezi nxa umuntu owodala. So sokunobunzima ama-sales sehlile kumbe okuthengiswayo sokwehlile imali athi into bezithola ngokuthenga. Abantu abaningi babefuna ukuthenga ikhesheshe khona kabanayo. So sokunobunzima ngapha umuntu engazathi ngiyamukela ikhokheshi yakhona leyisenjani ingamukeleki. Lala wonke umuntu kathesi phose sethengisa ngokunjalo ke yikho abantu asebephila ngakho ngoba imisebenzi kayikho amafemu seyavalo abantu sephila ngokuyawoda impahla ibathengisa.
Ngakwelinye icele uhulumende usemise ukuthi osomabhizimusi behambise izabelo zabo zamashezi amankampani abo kwabanye ababhalisa bonke abakwamanye amazwe okuyikho obekulethela iningi imali yaphandle. Osomabhizimusi beZimbabwe labakwamanye amazwe babethenga izabelo zamankampani e-Old Mutual, Pretoria Portland Cement, Lesidco kuZimbabwe Stock Exchange bethengisela amankampani akwamanye amazwe. Umongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezela ngoba uhulumende ule mizamo eminingi yokulungisa umnotho welizwe. Uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebesihamba lazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana igcikwane le-coronavirus seliyingozi enkulu elizweni, i-national disaster, walisa ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu ukugoqela ukuthakazelela ilanga likazibuse, umbukiso wezokuthengiselana owezetitf leminye. Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broader Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lephalamende ukubana lethule umthetho weZimbabwe Patriotic Act. Abasakhulayo bona baveza labo imibono yabo ngokulondolozwa kwelimilo loluntu elizweni. Silubheba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswayo nguPraxedes Jeremiah.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.